tindaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 16 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts by whosoever with the revulsion that it deserves.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi ulakho ukunyamalala kokuphela njengomnumzana iTaitsa Mara. Uhulumende uthi laye ukhathazekile.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi ukuzalwabo beze abalungiselelo kube smuthi umuntu ayebekwa.
Isidumo sikamnumzana Robert Mkabe sizahanjiswa emzini wakhe koZwimba namuhla ukuya kupha izihlobo loZulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu kanye loZulu weZimbabwe jikelele sebesole kakhulu ukuthunjwa kosaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi impilo yakhe ingaba isengozini enkulu. UDokotela Magombeyi uthunje ngabantu abathathu abahlomileyo endlini yakhe eseBudiriro eHarare ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi uthethwe ngobani. Abanye bathi uMagombeyi ulakho ukunyamalala sakudlala njengomnumzana iTaitsa Mara yena othunjwe ngomnyaka ka-2015. Ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele aphange amthole. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uPadaya Moyo laye usole isehlakalo lesi wathi sebecele abezomvikela ukuthi bamdinge uMagombeyi. Asizweni amazwi kaMoyo.
My ministry is concerned about the welfare, safety and well-being of all its cadres. We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts.
Ugatsha lwezempila kahle lukhathazekile kakhulu ngenhlala kahle yezisebenzi zalo zonke. Udaba lolu lusiphethe kabi. Siyakusola okwenzakale kuMagombeyi kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani. Kwezinye izisebenzi ngithi nxa bekhona abalolwazi ngodaba lolu, izani phambili lazise amapholisa ukuthi kwini okwenzakeleyo.
Quick and successful closure of this matter.
La ungamazwi kamphathintambo wezempilakahle umnumzana uPadaya Moyo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lona luthi abezomvikela sebeqalisile uphenyo lwabo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuqeda ukuthunjwa kwabantu osokuyinsakavukela.
Kuyesabisa kuzisebenzi esikuzwayo ukuthi omunye wamadokotela kabonakali. Kuyesabisa ngendlela yokuthi ngumuntu okade ekhuluma emelele abanye bezisebenzi, ekhuluma ngendaba yelungelo lezisebenzi, ekhuluma ngendaba yokuthi izisebenzi kufanele zengezeleleke imali abayikholayo. Indaba ye-ma-conditions of employment ke ikhangelwe ukuze phela benike abantu kungaba yizigulane isevisi ekwanileyo. Kodwa ke akusimangalisi phela ngokuthi asiwo wakuqala ke umuntu esibona eZimbabwe nje enyamalale bakhona asebenyamalale baze batholakala ngemva kwezinyanga abanye banyamalala kokuphela abazange befumaniswe ukuthi bangaphi inkinga esilayo yelizwe lakithi yikho nje abaningi sisithi umbuso esilawo awutshintshanga awuthiyananga ke lo mbuso kaMgabe ngokuthi siqale ukubona lokho ngemva ngesikhathi sikaMgabe sibona ke lalabo abakhona okwamanje baqhubekela phambili besenza into efana nayo.
Kodwa ke uhulumende uthi yena laye ukhathazekile ngalokho okwenzakeleyo njalo usedinga adingisisa ukuthi kuhambe njani.
Likhangele ke baba inamba ezisetshenzisiweyo ekuqaleni bemthumela ama messages benethusela yizo inamba ezasetshenziswa bethumela mina ama messages yizi inamba esanika amapholisa ukuthi lezi namba yizi namba ezisetshenziswayo ekuthuseleni abantu. Singathi uhulumende uyehluleka ukuba kwazi ukuthi ngubani phakathi kwelizwe osebenzisa inamba ze-econet njengoba sikwazi sokokuthi inamba ziyarejestwa. Singathi uhulumende uyehluleka yini ukutrekha abekwazi ukuthi lo muntu osebenzisa lezi namba ngubani, ngoba phela lo muntu umuntu uye nalo umuntu onguye omthetheyo, nguye umuntu kade emethusela, nguye umuntu owasethuselayo, basithumela inhlamvu, basibhalela izincwadi. Uhulumende ngokwakhe ngokubona kwethu sibone ngani nje uhulumende acha ngomunye uyakwazi ukuthi udokotela lo ukuphi.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Kumalanga asanda kwedlula uMagombeyi ubehlala ethola imbiko yokumethusela kumakhalekhukhwini phezu kokukhalala umsebenzi kwabodokotela okuqhubekayo. Yikho abaningi benakanela ukuthi uthunjwe ngabantu bakahulumende. KoBulawayo khona kubikwa kulabanye asebebalekile ezindlini zabo ngoba belandelwa ngabantu abangaziwayo abakhanya belenjongo yokubathumba. Omunye wabantu laba ngumnumzana Josephat Mzacangulube, yena owancedisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele kukhetho olwedluleyo. Kesizwe exoxa njalo lo Chris Gande we Studio 7.
Into enziwa ngulo hulumende okhona ongakwazi ukuthi alungise inhlupho zabantu, kodwa nokhetha ukuthi abethusele abantu ngenhlupho abakizo bangakwazi ukuthi bamele amalungelo abo, bamele into yabo nxa kulolu thulo bahluphayo. Sikubonile kwenzakele kithi esizindawo endlini kaGoodson, bafike bakwatula khona bamthwala bahamba laye ebusuku ngomgqibelo i-MDC demonstrate ngeMonday. Bembuza ukuthi omzacabanga bebuza mina ngoba mina bangazi ukuthi mina vele amalungelo abantu ngiyamela, njalo bebayekwazi ukuthi abafuna ukuthi baphanjaniswe lokhu ukudla bawudla ngoba la ihulumende vele yena isikhangelela okwayo yodwa ayilandaba labantu. Esizindangale sebengene ezindlini ezinenkonya kulo mfana kuthiwa ngunyasha, lo munye okuthiwa ngu-P P, babadobha bebajikela egangeni ebusuku. So khona kuyinto etshengisela ukuthi lo hulumende okhona kafuna abantu bakhulume ngenhlupho abalazo, ufuna abantu bathi bathule kuphela into zonke ziqhubeke yena ezokuzela. Sibona la ku-deputy mayor lo ukambarani laye bamdobhile ekuhlanganeni kwami laye ube ntshile bebuza ukuthi mina ngingaphi ngoba bandinga, ngoba ngemva kokwenza lokho kwasokwenzeka lami ngasuka esizindi lapho engihlala khona endlini ngibalingisithi nje umdacathi njengobana ihulumende le ithi la mazini ziluma abantu isidlela yona abantu. So khonokho lami ngiyakwazi ukuthi vele siyazwa kulabanye abasitshelayo ukuthi vele kunje sisihlalele evalweni ngoba batho ukuthi kuthiwa kule mihlangano emiyenzwa yarali kwathiwa ifuze babulale abantu bonke abasemathebeleni abahlupha especially koma yabanjengathi okutshengisela ukuthi thina besithi igugurawundi yaphela kanti khani sokulogugurawundi number 2.
Manje sikhuluma nje sizwa kuthiwa awusahlali endlini usucatshile, kuhamba njani?
Ye vele ngicatshile kangiko endlini ngoba endlini babuye ebusuku bebuya bepaka izimoto abezizondinga. Into leyi yenzakala ngabantu be-military intelligence, i-military abasuke yarare babe kamba vende mkoko le mali kena kutu babe chulizi mana ma US dollar mapatalo ma US dollar ili zola mana sila kezi aguni nje sikuluma ula kezi ima kezi wa suwa ngo 4 FN 11 pati mali upata la vanda wakula la vandu balayo ngo wafundu mwusu wa kukulu usia pambile penyezi la vandu wanda kutu kutu wakulu mba kula ila kawa za mbuta mbele malumi la vandu nyangana loto wote loto chweo ule ngomuyo abakala wote kusutula aweli jengu wa kutuma na mshanji $100 now we can just look like
$1,600. Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sizahanjiswa emzini wakhe kozwimba namuhla uya kupha isihlobo zakhe lozulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Isidumbu lesi besimele sihanjiswe kozwimba izolo kodwa akusenzakalanga lokhu ngoba umfelokazi kaMugabe uGrace ubengezwa kuhle. Umgabe ubhubhele kwele Singapore mhla ka 6 kulinyanga njalo umdeni wakhe uthi uzabekwa ngenyanga elandelayo ngoba esakhelwa ithuna eHeroes Acre. Udaba lokubekwa kwakhe ludale ukufuthelana okukhulu phakathi kwemuli yakhe lohulumende. Umteni kaMugabe ubufuna abekwe emzini wakhe kodwa uhulumende ubengavumelani lwakho lokhu. Esithi kumele abekwe emathuneni amaqhawe eHeroes Acre. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi umzali wabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayibekwa. Kodwa ke ngendlela esikubona ngayo kokhulu Mugabe ngale kukhanya ngani hayi kusazokuba kubi ngoba into yakhona kayisaqedisiseka ukuthi okuyikho yikuphi ngoba esikutholayo ebulenjini lapha angezeke sime ngakho. Kodwa ke okusala esikuzwayo yikuthi bekumele ukuthi isidumbu sakhe siye kibo kozwimba siyelala khona. Kanti ke njalo sasizwe ukuthiwa uzangcwatshwa khona kozwimba sesisizwa ngapha umzukulu liyo esithi yena hayi uzangcwatshwa eHeroes Acre after 30 days akusaqedakala okuyinto kwakhona.
Kulwelwani kahle kahle lapha baba Magonya?
Ukhumbule Nkomo ukuthi sikhuluma nje kunje uJoshua Nkomo ulele khona leziphaleni zakomgabe sikhuluma nje kunje maningi amaqhawe akithi agoqele labo Sidi Malunga abalele khona leziphaleni zakomgabe iHeroes Acre yabo leyo. Isimanga esikhona ukuthi yena umnikazi wayo iHeroes Acre uma ibumba nqabe kuqinisekile ukuthi ube wathi yena akafuni ukuyabekwa khona njalo kumele ukuthi kungabi lesikhathi sokuthi uGrace angabi duze kwekhofini yakhe lesidumbu sakhe. Khonokho kodwa kusitshengisela sobala ukuthi kukhona ukuganga okuthile abakwenzayo ngezitho zabantu abafileyo. Ngileqinisa lokuthi nxa abantu bekunanzelela ngileqinisa lokuthi bayachwama ikhona indlela abachwama ngayo ngezidumbu zabantu bona baba-5 besiye Heroes Acre. Naye kumgabo usefile ubengafuni ukuthi umnangagaye ayechwama ngaye ngoba uyakwazi ukuthi kukhona abakwenzayo kulezo zidumbu yindlela engikubona ngayo.
Ngezinye indlela uthi kulesintu phakathi lapha
kusobala sibili ukuthi isintu sikhona sibili njalo angeke besibalekele ngoba vele angithi yiso abaphila ngaso kodwa nxa besiye emphakathini babe bezitshela ukuthi bona bangabantu abakholwa ukholo lwesikristu kodwa kuyazakala nje ukuthi ngabantu abaphila ngesintu.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sexoxela ekwelebhilitane. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi oke waba ngumphathi ntambo wezemidlalo umnumzana Makhosini Hlongwane
uza lahlekelwa impahla ezathengiswa isithunya somthethwandaba emizameni yokuthola imali ayikweleta ebhanga engange $36,000. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula idale lephalamende mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Soku isikhathi senu balalele lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 salibonani ngomsebenzi eliwuphetheyo. Iphethe umsebenzi omuhle, umsebenzi otshengisa inhlupho zonke lobuhle bonke okuleli lizwe, bonke abakhathazekileyo labaphila kakuhle. Ngithanda ukubana ke ngikhulume ngodokotela Peter Magombeyi. Singizwa ubuhlungu kakhulu ngalo umbuso wakuleli ilizwe, umbuso weZANU-PF. Umbuso weZANU-PF awulanihloni njalo kawuhloniphi. Abantu babhizi bayakhala ngokufa kwalo owayengu-president uRobert Mugabe. Kodwa bona babhizi basebenza into ezingasebenzi, into ezimbi, uhambe bethumba abanye abantu. Bathi abantu benzeni, senzeni kuleli lizwe. Ukhona yini ongayavuma ukusebenzela amanga, usebenze ize neze? Lathi esingasebenziyo uma siya ezibhedlela akula lutho esilutholayo, aselatshwa ngoba akula mithi, akula nto amadokotela angayichaza bethi yinto elungileyo. Ayi, ihulumende ayike ihloniphe, ihulumende ayike inanzelele umkhuba, ukuthi umkhuba mubi. Uhulumende weZANU-PF mubi, nangakuse sithole senzima. Ngiyabonga.
Sanibonane Studio 7, nguSamuel Ndlovu ngilapha eJohannesburg. Abengicela ukuphawula ngendaba yasekhaya eZimbabwe. Ekhaya kunzima, kunzima kakhulu. The way government ekhona manje ifana nayena leyo kuqala ebekade ingeka Mugabe vele. Kodwa ke manje ngathi sekusiba wethu, ngoba ngathi abantu uMnangagwa nayo ngathi bamthatha kancane, angazi mhlawumbe kumbeni kusazojinja phambili. Kodwa ke bembona sengathi kunzima kakhulu nokuba nzima kusazoba khona. Bengesicelo eMandebeleni, esayidini lethu eMandebeleni, ukuthi bazimele bodwa, bayekele emasayidini abanye abantu entshonalanga. Bona baze ngapha kwelethu isayidi lakomthwakazi. Benginimema Mandebele wonke, umuntu wasesindebeleni, bonke abogawule nabochuma kona ngapho, benginimema ukuthi nize ekhaya ngapha komthwakazi. Kungcono ukuthi nizozama ningapha, ukuthi uma kuphumelela kithi kube singajabula sonke ningapha esayidini laMandebele. Ngiyabonga.
Hello abantu beStudio 7, linjani lonke, yazi ndivusele inhlanhla ngomsebenzi enilenzayo, phambili ngomsebenzi. Kodwa silokudana thina ukuthi alivula ama-audio ethu, asazi ukuthi likhetha banjani, asazi kulapho. Sayesifuna ukuphawula ngokwenzakala sekhaya, kodwa libhala abanye awethu sezembe sesilabo 3 months lokho esifaka but lingawavuli. Cina livula ama-audio ethu ngoba liyasidanisa nxa lingavuli ama-audio ethu. Bendithanda ukuphawula ngokamgabe, kanti usavekelweni, usavekelweni into ayibekelweyo, ubekelweni. Kambe lahlwa le anto isefile, usagcineleni into ayigcineleyo. Kambe lahlwa le kwelokhu udlalisa imali, kudlalisa imali kuthiwa uyakhelwa indlu, uyakhelwa indlu bani? Anto sekufanele gijwe ligodi kuphela, hambe lahlwa le ukudlalisa imali yelizwe khonokho. Ukhuza lo Mnangagwa lokhu ethumba abantu, ethumba abantu, kuzamfica la ngelinye ilanga. Ngiyabonga ukungena ehlelweni, sicale ivula ama-audio ethu bani beStudio 7.
Ngiyabonga. Livuka njani basakazi beStudio 7? Ngathi mina ndikela ngembuzo yomgabe lo ukuthi athi bamgcinele, ngathi bengamfakela okuzeni. Abangcwabi nje ngaphi, kumele ngcwatshwe kanye, ukuthi phe ngcwatshwe ngaphi ngokwabo lokhu. Adesizoqeda imali, imali zelizwe, imali zegovernment, waziqede zisagula, kathi esilokhu eziqeda ngoba sefile. Mnangagwa lathi la uyenzani lokhu?
Selibonani basakazi bakwaStudio 7 lani lonke zulu weZimbabwe jikelele. Ye, okhulumayo ngumdlamuli Ncube ngisendaweni yaseSouth Africa. Thanda ukukhuluma okusenhliziyweni yami ngendaba yokushona kukababa omkabo. Ubaba omkabo ukushona kwakhe thina nje siNdebele sayi-DCT uRight etshonile asimkhaleli ngisho. Omkhalelayo uyabe eliNdebele, siyabe sibona ukuthi kukhona akukhothayo, but thina njengesiNdebeleni sayithi sonke ngobuhlungu esabuzwayo kulahlekelwa izihlobo zethu ngesikhathi seguguru awunde manje silabazali okhulu bethu asibazi kungenxa yayena luba. So thina sithi kuye asimkhaleli, sifisa ukuthi vele ngabe wafa kudala la kuphuzile ukufa, ngabe vele wafa kudala lezulwini engangeni ngokufisa kwami lo baba abe ngumuntu ofika Jesu.
Njani zihlobo abaningi vele bazothi sikhuluma kabi, kodwa sikhulumiswa inhliziyo yezinto ezibuhlungu ngendlela okwenza kanye ngakhona elizweni. Kabe vele kahle kahle ube engaso president, ube ngumuntu ozodestroya ilizwe kahle kahle, ube ngasho ukuthi ngupresident ukuthi usave ilizwe, ngumuntu obezodestroya ilizwe. Angeke ube usasitshela ngento umuntu walempinto yakudala le ulokuza ayisebenzisa. I-ZANU-PF vele into le yayithatha nxele vele kwayona, basitshela ukuthi balwimpi kwaphela. Ye, sakuzwa ukuthi balwimpi kwalokukulwa kwabo, kodwa manje sekulwakubhizi kumemetheka futhi besakwenza kwesi. Sifunda kuzwa lokuthi awubheke nje manje ukuthi kwenzakalani. Ilizwe liyatshona, liyafadalala, liyaphansi, akula muntu olicontrola ngendlela ukuthi abantu bakhona amakhanda awazitethi balwimpi kudala, bahlala begqoke amakhombati wayawaya nala amasosha impi enjani engapheliwe. Bahlala begqoke amakhombati ngapha ngupresident ugqoke ikhombati, vice president ugqoke ikhombati, uzohlukanisa kanjani ukuthi lo lisosha lo president uzohlukanisa kanjani? President lesotsha uzohlukanisa kanjani? Ngoba bonke kuyefana, bahlala begqoka amakhombana. Abantu bakhethe sikhathelele party ZANU-PF, khathelele party. Angazi bafuna beze siyenze bebona ukuthi kona sikhathele ngempela ngempela, ngoba bona abantu bathembele impube bahlanyisayo. Kodwa izophela la wadini ngelanga sizabe sibayenza njengomgabisho madinga ebalinde phansi.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abangamachomi amathathu lasithupha abaziwa ukuthi bayaphila yini kumbe bafile kulandela ukubhewuka komkhumbi ekade behamba ngawo kwele DRC izolo. Amapolisa athi abasinde kulingozi bangamachomi ayisikhombisa. Uzulu wakwele Tunisia ubevota izolo kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Abancintisayo kulelu khetho bangamajumi amabili. Inhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation izaphiwa umvuzo inhlanganiso ezimeleyo e-United Nations Association ngenyanga ezayo phezu komsebenzi wayo wokutholisa uzulu wenyama endlovu amanzi. Inhlanganiso le igxile eMelika kodwa iqhuba inhlelo zayo endaweni zeZimbabwe ezichiyeneyo ngitsho laseMelika. Umqondisi weJP Dondolo Foundation unkosikazi Lumbi Mlambo uthi banengi asebethole usizo kunhlelo zabo, uthi njalo bayathokoza ngalumvuzo.
Sesifake amanzi alungileyo lapha nenyama yendlovu lapha nesibhedlela lesiyana esise-Aigus. Sesifake amanzi i-filtration system yokuthi amanzi abe clean, angabi abantu bonke banathe kuhle, basebenzisele amanzi kunalawo ukuthi bapheke. So kathe seku-right, sibe konke sekulungile.
Bangaki abantu ongathi bancedakele mpela ngalolu hlelo?
Hayi, baningi nje khona ngoba bavela indawo yonke khona phana i-community yakhona iba inclusive, not just lokhu zen i-Aigusi area. Abantu bahamba bevela khatshana le bezolanda uncedo ngokugula, njalo futhi abafazi laba abasebeletha babuye bazohlala khona ngale. So kuba kuningi kakhulu, i-community total ingakhava 20,000 abantu, not just i-Igus.
Lisebenza enyameni Ndlovu kuphela yini?
Hayi, sisebenza nje zonke indawo kuphela. Lapha nje ukuthi lo msebenzi bekumele siwenze ngoba abantu adibengela amanzi alungileyo okunatha. Kodwa sasebenza lapha after USA, kulo msebenzi lapha kule New Jersey crisis, water for New Jersey. So kathesi sisenza khonapha e-New Jersey nge-sile campaign ukuthi sifake amanzi laphana abantu abangawanatha ngokuthi ngale bale lead poisoning. So kuyahlupha ngale lakho futhi kakhulu. So hayi, sisebenza nje indawo yonke lapha abantu abasifuna khona.
Akusitshele ngomvuzo elizawuphiwa yi-United Nations Association ngenyanga ezayo.
Lapha e-United Nations Association basinika ukuthi la basikhangele ukuthi hayi siyabancedisa ngikhona ngale ngemsebenzi yabo, u-Goal 6, umsebenzi wamanzi le-sanitation. So lapha basinika i-award mhlaka October 24. United Nations Association basinika UN Global Leadership Award in the area of clean water and sanitation. So siyakuthokoza kakhulu ngokunikwa lokhu i-recognition le, into enkulu kakhulu ethi thina sihambe siqhubeke siye phambili sinceda abantu abanene.
Umvuzo lo liphelwa umsebenzi wenu eZimbabwe kuphela yini kumbe lapha eMelika?
Kuphela nje indawo zonke kuphela, not eZimbabwe kuphela. Siyahamba nje khapho okulemsebenzi khona, abantu abasicela khona ukuthi sizonceda. Siyafika lathi sincede, kasihlali, siyanceda lathi sisuke siwathi nje sobungani sokungcono ukuthi abantu labo babone ukuthi hayi sukulamanzi khathi sibanganatha. Siye kwezinye indawo lapho abasifuna khona, njengakhathesi nje silapha e-USA. Siyabancedisa nje khonapha, njalo kulama-hurricanes lakho konke. Kuningi akupheli, into zamanzi vele kazipheli, ziningi.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani? Likhona yini kubo internet lapha?
Sikhona sibili ku internet. Bangasibona ku jbdondolo.org. www.jbdondolo.org.
Unkosikazi Lumbi Mlambo ngumqondisi wenhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation sixoxela ekhona pha eMelika. Super Sounds besiqhubela ke izindaba zethu zekuseni, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abalwela amalungelo oluntu sebeswele ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi. uhulumende uthi laye uyakusola lokhu. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo.